isendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 kuMbandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebebulewe ngumkhuhlane wekholera seliqongela fika kumachumi phose amathathu i-28 osokwenze abenhlanganiso zamagqwetha lwela ilungelo loluntu bathi bazimisele ukumela imuli zabalahlekelwe izihlobo okuqheza uhulumeni emthethandaba. Ngokusungulwa kohlelo lokudinga imali emphakathini ole-crowdfunding ukuphathisa imizamo yokuvimba ukusabalala kwekholera ngumphathintambo wezemali kudala inkulumo. Elemelika lithi kalisoze lesule izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Lokhu ikwethule izolo kusihlwa edale le-Congress. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo we-Studio 7. Umkhuhlane wekholera ubikwa usufikile edolobheni lakoBulawayo. Kulabantu abathathu asebehlukaniswe lomphakathi kuleli dolobho abacatshangelwa ukuthi balawo. Sikhuluma nje inani lasebebulewe ikholera seliqongela fika kumachumi phose amathathu i-28 osokubangele ukuthi abomanyana wenhlanganiso zamagqwetha alwele ilungelo loluntu bathi bazimisele ukusiza imuli zabalahlekelwe izihlobo labangane ngenxa yomkhuhlane wesifudo sekholera. Ukukhweza uhulumende emithethandaba isethusa umlando wokubangela umonakalo oselizweni wokuqhamuka kwalomkhuhlane. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni lethathele izindaba owenzelwe emahofisini eZimbabwe Lawyers for Human Rights bemanyene lezinye inhlanganiso ngaphansi komanyano weCivil Society Health Emergency Response Coordinating Committee. Lumanyano ubunjwa zinhlanganiso ezibalisa AS Citizens Health Watch, Chitungwiza Manyame Rural Residents Association, Community Alliance, Combined Harare Residents Association, Community Working Group on Health, Harare Residents Trust, Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, kanye le Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Umqondisi wezethelechara, uNkosazana Rose Hanzu, uthi balindele uZulu ukuba alethe izikhalazo zakhe ngokwenzakala kudaba lwekholera ukuze bathathele uhulumende amanyathelo ngoba yebeka impilo zabantu engozini engabanakekeli.
The constitution is very clear. It protects certain rights.
Isisekelo sombuso sicacile, silondoloza amalungelo oluntu athize. Kulelungelo lokuba umuntu ahlale endaweni ehlanzekileyo, kodwa nxa impompi ezithwala ingcekeza zithe zadubuka kusobala ukuba kawukho endaweni ehlanzekileyo. Nxa ungenelisi ukuthola amanzi ahlanzekileyo, uyenelisa ukusa iziphathamandla zikahulumende emthethwandaba zitsho ukuba kungani kungaleyo ndlela.
Omunye wabaphatheke kwezokukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, umnumzana Charles Nyoni, uthi uvumelana lokuchiwo yilezi nhlanganiso.
I-government kanye kanye nekansulu kumele umsebenzi wayo ngokumeka sure ukuthi abantu impilo yabo igcinekile kuleli lizwe lethu laseZimbabwe. So nxa bengasebenzi kahle bonke njalo bedonselana, njengoba sibona ikhanseli ikhokhelwa ngelinye ibandla, i-government ikhokhelwa ngelinye ibandla, abantu thina yithu esisafayo ngoba yithu esilezi hlobo ezibhubhayo njalo yithu esilayingane ezigulayo. So kuqakathekile sibili ukuthi i-government kanye kanye nekansulu babambe lana basebenzi baqedele lidaba ngokusheshe.
Umnumzana Nkosikona Dibidi uthi uhulumende nguyo lomlando ukulondoloza izizalwane zakhe, hathi ukuba abelokhe ekhongozela kuZulu munye yena ovele ethwele nzima ngenxa yesimo somnotho.
Iviki kayiphele umunye engaphumanga waya kwelinye ilizwe, So esizibuza khona ukuthi kathi xa abantu bebhizi bebhoda bhoda bethenga lezi moto ezinja, okuyikho okuqakathekileyo empilweni zabantu kuyini? Abangathi sibili abakukhonsida njengokuthi into eqakathekileyo ebantwini kuyini? Nxa into ezinjengabo-cholera sozilonke zisi-affecta njengelizwe, kutsho ukuthi uhulumente wethu akazimiselanga ukubusa abantu, akazimiselanga ukuncedisa abantu, akazimiselanga ukuthi asebenzisane labantu.
Wengeza uDBD ethi kungakho esola inkulumo kamphathi ntambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube osekhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba asize laye ngokuncinyane alakho ukubuthanisa imali yokusebenzisa ukulwisana lomkhuhlane wesihudo sekholera.
Isikhwama nxa singelalutho, mboni ngani uthi uzama ukusitshela ukuthi nje isikhwama asilalutho? Nxa isikhwama singelalutho kumele sizame ukudinga, and nxa sidinga at least sesizamile lathi ukuthi sibe sibhadala amateksi kuqalisele khona lapho. Abantu sebefile 25 kulusizi kakhulu ngoba ikholera somkhuhlane lwana ongathi usufuna ama-specialist amangalisayo. Asonte engumkhuhlane omangalisa kakhulu, but sitshengisela nje ukuthi uhulumende kakwanisanga ukuyenza abathi infrastructural development endabeni yamanzi le. Asondaba yanamhlanje ye-in ye out sitshona sizwa ngecholera. Kusuka kudanise kakhulu ukuthi sokumele sicontribute ukuthi sincedise kuleyo cholera abantu besife iminyaka yonke le isikhanye.
Abenhlanganiso lezi bathi bayamkhumbuza uhulumende ukuba kungumsebenzi wakhe ukunakekela impilo kahle kaZulu kanye lokubona ukuba uphila impilo engcono. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukusenjalo, ukusungulwa kohlelo lokudinga imali emphakathini olwe-crowdfunding ukuphathisa imizamo yokuvimba ukusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube sokudala inkulumo. Abanye besithi leli nyathelo liyamulekeka, kodwa abanye besithi uhulumende undebembili ngoba ichaphaza imali ngakwelinye icele abesedinga imali. Kodwa amankampani labanye abangafuni ukuziveza babikwa bephathise isikhwama ngemali eningi. Inkampani yencingo e-Econnect siphathise isikhwama lesi ngamadola ayisigidezeli 10 million dollars. Kuthi ugatsha lukamongameli ole-presidential office lwaphathisa ngemali engamadola azinkulungwane ezilikhulu i-$100,000. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kandu we-Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Ye, iqiniso uyembona ngathi kuyinto enhle ukuthi sibothe umphathi ntambo usevele seyingene emgwaqweni esebenzelana labanye ukwenzela ukuthi udubo lomkhuhlane lokukholela lungisiswe. Yinto enhle ukudinga izindlela ezijeneyo ezokudinga izimali ngoba kulabanye abangaphandle kwelizwe abangafuna ukuncedisa izihlobo zabo esekulenzila lapho kulomkhuhlane khona.
Kodwa sibone abantu ebulenjini bokuxhumana lapha bengani bayasola inyathelo lelo besithi kathi sesizathiwa sikhiphe imali thina sibona kuthengwa izimuta lokuphathisa unkosikazi Grace Mugabe lokunye kunjalo imali ingahanjiswa ukuthi iphathisa abantu bekholera. Wena ukubona njani khona?
Yikho phela antsho sovele sikwenzakala lapha sesikhangele sikhangela ukuthi izinto ezimbili. Umuntu odinga imali ekulenjini ngumthule Ncube lo bhatayamona. Umuntu owabhilida imali kungakabi le cabinet entsha ngomnangagwa. Ye, kulungile. Indlu yethu iyatsha kule nyoka endlini labantu. Kungaba ngcono ukuthi silungisise udolo olomkhuhlane. Silakhuluma ngayini ngakho lokho usungesela mkhuhlane. Ye, iqiniso iZANU-PF vele iZANU-PF ibhilize izimali. Yikho ke kudinga ukuthi kube lo mphathi ndamonye ngomncube okwaziyo ukubamba izimali. So okwakhathesi indlu yethu iyabhebha kakulungisiswe komkhuhlane. Lokho kwe-accountability sizakhalakhala ngakho umkhuhlane sihambile.
Ubona ungani isikhwama lesi sizathola imali eningi yini engavela kuZulu mathupha kungasiwo mankampani?
Amakampani lawo ayatsho sizazi ukuthi amanye akampani amaninginingi active bebekhipha izimali, kodwa kulabanye abangafuni ukwazakala ukuthi bakhiphe izimali abazafaka njini. Angikholwa ukuthi nje ingaba imali eningi kakhulu, kodwa kakube le thuba uZulu weZimbabwe amakhampani labo labantu abangaphandle kwelizwe. Mina ngibona ngathi into enhle luba ungaze kukhutshwe i-$500 iyanceda ngoba iyathenga amanzi, ithenga imithi. Leyo imali abayizuzayo izazuza umsebenzi loba iyilutshwane.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni eseHarare.
Yebo, yebo, yebo. Ntswaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Niyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
EleZimbabwe libhekanile ukusilela okukhulu kwengqoloyi ngemva kokwehla kwesilinganiso esiseziphaleni ngesikhathi ilizwe libhekane lolunye udubo lokuswela idola leMelika lokuyithenga kwamanye amazwe. Lokhu sokudale ukukhwezwa kwentengo yesinkwa sona esikade silidola elilodwa leMelika. Sona sesilidola lamasenti alichumi, idola 10. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yabacholayo eGrain Millers Association of Zimbabwe bathi sebecele usizo ebhanga elikhulu lesizwe eReserve Bank of Zimbabwe lwezigidi ezilishumi lantathu zamadola ukuze benelise ukuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe. Udubo yikuthi abacholayo babikwa benesikwelede lapho abathenga khona ingqoloyi, irayisi kanye nesawudo sezigidi ezingamathumi ayisithilagalombili lasikhombisa amadola. Abakulumsebenzi bathi ilizwe lifuna izigidi ezilishumi lantathu zamadola eMelika ngenyanga ukuze benelise ukuthenga ingqoloyi enela ukuchola ifulawa yesinkwa eyanela ilizwe. Amakampani achola ingqoloyi ayisikhombisa abikwa esevalile ngenxa yokusilakala kwengqoloyi elizweni. Okutsho ukuba nxa i-RBZ ingenelisanga ukubhatala imali yonke namhlanje, kutsho ukuba amanye amakhampani azaqhubeka evalile ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba intatheli zindaba zifumene incwadi yabe-Grain Millers Association of Zimbabwe abayibhale inkampani ethengisa ingqoloyi isithi ilakho ukuthengisela eleMalawi okuseziphaleni zayo nxa ingabhatalanga izikweleti zayo namhlanje. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare namhlanje, umgcinisano we-Grain Millers Association of Zimbabwe uMnumzana Dafatswa Msarira uthi sebethwele nzima emsebenzini wabo ngokusela ingqoloyi ngoba iziphala zikahulumende sezitshaywa ngumoya.
We require $13 million every month for wheat to our country.
Ilizwe lifuna amadola alichumi lantathu amamiliyoni, 18 miliyoni ngenyanga ukuze lenelise ukuchola ifulawa yesinkwa. Okwakhathesi sokubhadalwe amamiliyoni angamahlanu, njalo kusasa sikhangelele ukuqedisa umbhadalo wamamiliyoni ayisikhombisa amadola aseleyo.
UMsarara uthi inhlanganiso yakhe lokhu ikhulumisana labe-RBZ ukuze kuphunywe lamacebo okubona ukuthi ilizwe aliswele ingqoloyi, kodwa lokhu kulakho kuthatha isikhathi eside. Kodwa uzulu weZimbabwe ukhathazekile kakhulu ngokuswelakala kokudla lempahla elizweni ngemva kokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho olwedlileyo. Amafutha epetulo asetholakala nzima emagarajini kuthi ezibhedlela imithi kayitholakali, ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera. Ababona ngezomnotho welizwe bathi lokhu kuzabangela ukukhwezwa kwentengo yempahla nokudla elizweni. USimbarashe Maringosi osakhulayo eHarare uthi indubo zonke lezi zingabe zibangelwa ngokwenzakala kwezombusazwe.
Mina mbona ngani kukhona ukwenzakalayo ngezombangazwe lezi, ngoba ever since uMnangagwa wangena esikhundleni siyabona izinto zonke ziyabe zikhwela, ziyabe zilokhu ezikhwela, ama-prices ziyabe lokhu etshintsha, asikwazi ukuthi uhamba njani. Kukhona sibili okwenzakalayo.
Uhulumende wanquma evimba amakampani elizweni ukuthi engathengi ukudla okufana le flour, rayisi, chukela lokunye kwamanye amazwe ngoba ifuna ukuthuthukisa amafelitali akuleli alungisa lokhu kudla. Kodwa ngokuswelakala kwengqoloyi osokubangelela amakhampani avale sokuzaletha udubo lokuswelakala kwalokho kudla. Uhlelo lukahulumende weZimbabwe olo-Command Agriculture lubika seluthuthukisa umsebenzi wokulima elizweni ikakhulu umumbu lengqoloyi, kodwa ingcwethi zokulima zithi kusamele kusetshenzwe gadala ukuze ilizwe lenelise ukulima ingqoloyi enela ilizwe lonke ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukusabalala kwedubo lokuqhamuka komkhuhlane wesifudo esekholera osokubulele abantu abedlula amachumi amabili eHarare. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Elemelika lithi kalisoze lesule izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Lokhu kwethulwe izolo kusihlwa edalele Congress ngumnumzana Manisha Singh, umsekeli ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezenotho lamabhizimusi. Uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akatshengisi ukuthi uselethele uZulu inguquko efiswa lilizwe leMelika, lamanye afakela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe labanye bakhe izijeziso zenotho. Uthi bazaqhubekela phambili bezama ukuthi kube lenguquko kweleZimbabwe lapho uMgabe, uMnangagwa labanye babo okuthiwa bephula ilungelo loluntu njalo behluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo kusukela ngomnyaka ka-2000 kusiya kumnyaka ka-2008. Wengeze wathi ilizwe leMelika okwamanje lizabe lihlolisisa okwenzakala kweleZimbabwe. Ukuhlaziya udaba lolu, uGiz Dube oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Vukani Moyo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Bakhuluma ngabakubonayo bona, okufunekayo lapha ngokubona kwami kuyabe sokufuna ukuthi yona i-government yeZimbabwe uma befuna ukuthengisa lokho kuzakusuthisa laba abangapha, izabe sokumele ukuthi benze izinto ezizakuthengisela khonokho ukuthi kuloku guquka kuthize. Ngoba ukukhuluma esintwini ukuthi umlomo kawugcwalelwa mfula, so bona bafuna ukubona ukuthi abantu bakwanisa yini sebebhukuthile basho bangale kwangikhona.
Kodwa-ke okuyikho vele okungenziwa nguhulumende weZimbabwe kuyini ukuze ukuthi phela atshengisele ilizwe leMelika lamanye amazwe ukuthi uyazama phela? Nakho-ke phela uMnangagwa uthi uyazama kakhulu.
Antsho kufuna ukuthi kubonakale ukuthi kuyini okuzanywayo, kuyini okusebenzayo, ngoba ukufuna ukwenza into enhle ingakakhanyi ukuthi into yangikhona isiyenziwe. Angithi kuyachiyana, umuntu athi nomna mfuna ukwenze, mfuna kwakha indlu enhle, kwathi nxa ingakayakhi laba abafuna ukuyibona umsebenzi wakhe bazamelela ukuthi bayibona ukuthi kathi indlu yona yakhiwe inhle yini. Ingqobekise kuhulumende weZimbabwe ukuthi yena abone ukuthi kwini okwenzayo ukuthi kulethele ukuguquka okufunekayo. Singakhohlwa futhi ukuthi bona laba abakhulumayo bengapha bale intelligence yabo, so kulezi zinto mhlawumbe abazaziyo ezingekho ebantwini abaningi ngathi ezingekho kuZulu ukuthi azazi bona abazazi. So kufanele ukuthi uhulumende la uyazazi zona ezi zinto wazi kasi ukuguqula khonapho kumele kuguquke khona kumele ukuthi kuzanje.
Kodwa wena njengengcwethi kwezombusazwe baba Moyo, ubona zani kwini osokuguqukile eZimbabwe nxa kukhona nje?
Osokuguqukile kakhulu khathesi yikuthi nje abantu ba ngokubona kwami lokuzwa kwami abantu baya sebebayanelisa nje ukuthi baxoxe ngobumo wekhaya ezombusazwe zona yikho kakhulu osokuguqukile. Well, okukhona okunye izindlela, kunezinye indlela imigwaqo ithare sifakiwe kodwa-ke ithi njalo ifakiwe ayila anto abona lokhu kuthiwa ama-carriage way marking, Oh yeah. Umgwaqo umuhle sibili kodwa ola ma curves way marking. Lama sign gawakho. So nxa umuntu ufika uwethekela uyisethekela ungalahleka ngoba kulama markings emgwaqweni. So iyo nje inguquke ngathi ikhanya ikhona kodwa ukwenza kwezinto okwenzakala kwezinto yikho lapho kakhulu okufuneka abantu ukuguqula.
Boke ubonani kuyathatha isikhathi esinganani ukuze kukhanye sibulo kwenziwa nguhulumende weZimbabwe kwenze ukuthi izinto zenotho lezi zesulu.
Lokho mina ngibona ingani kusezandleni zahulumende weZimbabwe ukuthi uguquka ngoba izinto ziyaziwa ngabona labo kathitha abalapha e-America bakhuluma la beZimbabwe ngezinto abazibona zingahambi kuyo. So kuse ingqobe nje ziweni ihulumende yeZimbabwe ukuthi yona ikuguqule yini khonokho ingakuguqula then kungalungisa izinto. Kuyaqalisa ukutshintsha, kuyaqalisa ukutshintsha baqasela ukuba le-support.
Lo ngumnumzana Vukani Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isavunguzane esizalezulu eliningi seHurricane Florence sesifikile esigabeni seNorth Carolina kwele Melika sivelela elwandle olweAtlantic. UHurricane Florence ubikwa eseqalile ukudala umonakalo wokukhukhula impahla ngamanzi lokucitsha amandla kagesi, abanye bexwayisa ukusuka emzini yabo bebalekele lapho okungelangozi khona. Umongameli Recep Tayyip Erdogan wele Turkey ukhangelelwe ukuhlangana lomunye wakhe wele Russia uPutin womvulo ukuze bakhulumisane ngomomo weSyria. Inengi lithi impilo yilokhu isiba lukhuni ngenxa yokuswelakala kwemali kanye lokukhwela kwentengo yempahla, kukanti ezinye zalezi mpahla ziyasilela. Ukuzwa okunenga lolu daba sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association kanye lelwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Wayelokhu yiqiniso ukuthi udaba lwemali nje obusitsho khathi esivele akukatshengisa ububelo. Imali emabhenki yahlupha, abantu balayinile kunzima. I-US dollar velayo awusozuyithole, nalabo abalayo bona ababathengisa ngapha emgodweni ukuthi ayi-black market. Ikhanya isiqansile, ungananzelela namhla. Ngizwe umuntu esithi uyathi ubethengisa ama-170, nxa ule-100, kade befuna ibhondi ye-170 and iqanga nsuku zonke. So eqinisweni elikhona ukuthi uminista omutsha ngibona ngathi i-task yakhe yokuqala ukuthi alungise indaba zezimali lama-banks. Ngoba siyananzela ukuthi as long as siqhuba ngale ndlela siyindawo njalo amaphayisi aqansile. Okwenza amaphayisi aqanse kuyadingisa ukuthi imali amabhondi ethu asephela amandla nxa usuwaqathanisa labo US. So ngokunjalo uminista abona lo mlando ukuthi inkulumo yakhe leyana esike sezwe kathinta lapho ikhulunywa ukuthi yena isisozayo ukuthi ahlakhuphe ibhondi kusiyaphela umnyaka. Mina ngibona ngathi yimpendulo.
Ye, kodwa labanye lakho bayakusola ukuthi manje kuzasetshenziswana.
Okwenza kabe esohlupho lube khona ukuthi umuntu ole US dollar kahambe siyayisebenzisa siyayibhinga uyayithatha ayifaka emqamelweni. Kodwa ungakhipha le imali eyi-cheap lele eyibhondi eyisikhwazela uhlupho. Abantu bona abagcina i-US dollar lapho ekhona bazayiqhuba bayisebenzise and nxa sebeyisebenzisa bazayibhenga futhi bengayibhenga nakhola imali yena siyaqalisa ukubuya futhi iqalisa ukubhoda ebantwini ingene ku-circulation. Ngoba khathesi uhlube esilalo ukuthi i-US dollar liqinisa khona ebantwini ngoba khathesi ungayifuni uhambe kubona abantu abathengise emkotweni abe-black market uyayithola lobo iyimalini uyayithola. So kusegcekeni ukuthi imali yena ikhona. So ke asikhubeni le imali esikhozela i-problem okuthiwa i-bond le sifake imali e-right kube yedlala kumarket. Ngileshiwa futhi lama-price azozaqansa ngoba khathi esikhuluma kanje abantu sithwele nzima. Ukuthi ubhajethe imali yakho ukuthi uyathenga into ngemali nawazi ngoba nxa ule bond iba nganeno nxa uswayipa iyabe isiqansile. Nxa ekhona le yesu nxa abantu bengayisebenzisi i-price iyabe ilo. So asiwe sibe le lizwe elirana kanjalo bona abantu imali yabo nxa behola imali elinganayo engakhweliyo ngenyanga ngenyanga. Abantu abasuke kubaphathe kuhle mbona ngathi ilizwe lethu alilungiswa khona pha.
Kodwa ungathi lokho kokuswelakala kwempahla kunganeno yini sokuqhathaniswa lokukhwela kwentengo yaso?
Mina nxa sinanzelela sibona ngathi khona okwenziwa zibe ziqansa siya phezulu. Abantu benza ngabomo. Abantu bebhizinesi bayakwazi ukuthi nxa usufuna ukuthi i-commodity uyithengise ngemali ephezulu balesi simo ukuthi bayayicatshisa. Bengayicatshisa, ngase beyiveza kancane, bekutshela ukuthi hayi, lami ngiyithole nzima, so sebekho iziprice. So ikwase kuthiwa ukuthi as long as i-monetary policy yethu le esilawo kathesi la, mathi khansake kule bond, kulani, kulani, kuzenza ama-price aqhanso okunzima. Uya kufika ama-graduate ngela-fuel, of late. So ngumbuzo ukuthi kanti indaba ifuel ngeke, kodwa uhulumende yasethi ifuel ikhona. And khona kuyasitshengisa ukuthi lapho esiya khona, indlela yakhona yinhle. As long as singalungisanga indaba le yemali, ngiyayibona i-inflation isisibulala.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, kanye lelwela amalungelo ezisebenzi ezCTU, sixoxelaye ekobulawayo. Kuwoza Friday namhla, silomculi wodumo oyirumba uMagwaba ehamba leqembu lakhe ele The Pioneers bephethe idlalade labo elithi sezimbonga ngobulongwe, kubika uNtungameli Nkomo.
Leli lidlalade likaMagwaba elesibili njalo lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela yona le engomnini sihloko dlalade. Ingubani kahle kahle linsizwa ezivizwa ngomagwaba.
Ngokwegama elipheleleyo ngingu Christopher, ngizalwa endaweni yasetsholotsho kwamakhaza, isibongo sami ngesakomoyo. Yimi engikhokhela iqembu leMagwaba and the Pioneers. Abalandeli bami bonke abasendaweni ezihlukahlukeneyo, ngidlulisa ukubonga kakhulu bafowethu kulokho elikwenzileyo ngokungisekela nokungisupporta ekukhipheni kwami isingle track yami ngo-2016 ngifika emculweni eyayithi ukubuyisana Reconciliation.
Zimbonga ngobulongwe lapha ukhuluma ngani Magwaba?
Esihlokweni sami lesithi sezimbonga ngobulongwe, ingoma yami ikhungethe inkulumo eqondane ngqola lapho ebantwini abayehlelwe yisehlakalo esokuthola ukuthi usizile umuntu, but in return kafisa ukuthi abonge ngesibongo sakho, ufuna ukubonga ngobulongwe njengokwenza kwembuzi mayingena esifayeni lapho elala khona kuyindlu yayo.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le ethi Impethu.
Ubona kanjani kanti umuntu owathijungu zomdalayo? Ila kanjani yena nabantu abantu umezomdalayo?
Abalandeli ubachiyela wapi amazwi?
Abalandeli ngibathanda kakhulu, kuso ngiyacelisa nabo ukuthi bebekwazi ukuthi banespace esikhulu kakhulu enhlizweni yami, bayinto yonke kimi. Ngiyafisa ukuzibona lami kusasa ngikwelinye izinto.
Siyabonga lapha umculo wedumo weRumba uMagwaba ihamba leqembu lakhe ele The Pioneers ledlalade labo elithi sizambonga ngobulongwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.